ekhuluma ukuphelana kwemncintiswano we 2020 ukapteni weqembu leZimbabwe uSean Williams uthe usase iqembu leli ithembisa ukuba iza kuba ngenhle kakhulu.
Ngokubona kwami sidlale kuhle kakhulu kule midlalo, besixoxa ngakho ukuba silabadlali abasakhulayo abezalazo abadika ibhola ekutshayeni ibhola sesilayo uWesley Madebere, njalo nxa lingabe silokhu sibatholela imidlalo ngokuhamba kwesikhathi sikhangelele ukuba sizancintisa kuzwakale lathi emidlalweni yezizwe zomhlaba.
Iqembu leZimbabwe lelePakistan adibana emidlalweni emithathu yohlobo lwe 2020, njalo emdlalweni wokuqala elaseZimbabwe linqotshwe ngamaranzi alitshumi lanye. Emdlalweni wesibili iqembu leZimbabwe linqobe ngamaranzi alitshumi lathoba munomunye, njalo bekungokokuqala ukuba iqembu leZimbabwe linqobe elePakistan kwimidlalo yohlobo lwe 2020 kwimidlalo elitshumi lesithupha. Impumela yomdlalo wesibili iphe ithemba abalandeli beqembu leZimbabwe lokuthi mhlawumbe linganqoba elePakistan lasemdlalweni wesithathu, kodwa kusabanga njalo ngoba elePakistan linqobe ngamaranzi angamatshumi amabili lane. Amaqembu lawo omabili azahlaba ikhefu ebesedibana kwimidlalo emibili yohlobo lwe-test. Umdlalo wokuqala we-test uhlelwe ukuba uqale ngolwesine mhlazingamashumi amabili lathoba munomunye kuyona le inyanga kaMabasa usiyafika mhlazintathu kunyanga kaNkwenkwezi. Umdlalo wesibili wona uhlelwe ukuba khona mhlaziyisikhombisa kunyanga kaNkwenkwezi usiyafika emaphethelweni mhlazilitshumi lanye kuyo njalo inyanga kaNkwenkwezi. Yomibili limidlalo izadlalelwa esigodlweni iHarare. Imele studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.